problem ekhona sise imali yangkhona abayidingangi pongipho yena le imali iza kuba khona bethi njengokutsho kwabo bethenga ifuel isilase another 3-4 days kuthiwe week kungani ukuthi edlwele after ngathi kubuye futhi kubuyele behlala inyanga yonke bedinga enye imali lokhu esithontisela lokhu esithontisela ifuel ibe khona for iweek ibeyinyamalala o kubuye kugcwala idizili ipetroli ingabi khona kumbe kube le petroli idizili ingabi khona so into yangkhona i-very erastic okungayenzi ukuthi ngabe uyavuma evele ebe le mali ekuthi kubemele sikustoka i-fuel ekuthi ngeke isibuye sibuyele kwi-problem yena leyo ebakhona bengele sikustoka ukuthi one time bethenge ngasilasta a month or 2 months then sebelokhu bedinga ngapha sisebenzisa imali asoze siphinde sibuyele emalayinini asikho kokuqala bekuthi shuthi bathole imali engayo sikhuluma nje mina khona lapha egwanda sile 5 days singela-fuel ize yabuya namuhle egarajini elilodwa i-queue ye-fuel ibidonsa almost aboma 3-4 kilometers egarajini eliyi-1 and bathatha ukuthela ekuseni kahle sakusela siphelile ezinye imota lokhu ezisemalayinini so even ngathi yena le zathola imota ku-drive izayivutha isilase a few days sibe sibuyele futhi kuroutine yena yale siyijayelele
siyamuzwa njalo uhulumende sithi ukusilela kwamandla amagesi okukhona kathesi ngezemvelo ezibangela lokhu
abantu bakhona ukuthi vele abathembakali they will always have an excuse not a reason for any problem esihlangana nayo yistory lokho lathi sonke siyakwazi bakwazi ukuthi bengathi ama-levels amanzi ekharifa aphansi sizavuma ngoba silandlela esingakuphuva ngayo ukuthi kambe yikho kumbe kayisiko akuzwakali ukuthi amalahle azafikela thini ewanje inhlalakahle ekhampani engakayana omithi ngabayisebenza beyibisele kusiteji yayivele yiyo ngoba yiyaalaza iwangeka amagesi ungakufika usishishenela ukuthi bathi amanzi kakaribha asethenisethen sebekwasi i-thermal power ikhona ekaribha kobulawayo emnyati ngaphi ngaphi zazihlala zikhona zikusenba bari kathesi iwanke ikhole yarisidilizi lithi ralisidilizi ngilandela izisko ngenxathi kwehlika nje umaneja ukuthi izinto zine zibe-reliable zicontinue kinjalo so hhayi i-excuse nje esiyitholayo akula reason ukuthi uyewanga akula malahla ayiwanga amalahla ayenzenjanayinga kula malahla azafeshwa for another 200 years ewanga
isisusa sodubo yisiphi njalo kungalungiswa njani ukuthi kungabi kuqogelelwa imali okwesikhatshana
izimbabwe venile problem eyi-1 kuko konke singakhuluma ngakho kuhambe izimbabwe kukhozwa into eyi-1 ekuthi kasila mali yethu khona ukuthi asila mali yethu estate eqinileyo yikho kwenza ukuthi sibe lama-problems wonke wona lawo angeke sithembe i-united states yona sasomali yethu and ukuthi size siyithole kumele siyikhiphele imali eningi ukuthi siyithole but nxa kungalungisa indaba yokuthi sibe le-currency yethu eqinileyo e-6 currency ephilayo esilayo hhayi wonke ama-problems ezimbabwe azaphela abantu abebelungisa indaba yemali seke likhuluma ngerandi seke likhuluma nge-US dollar sekiseli imali yakithi ebile iqinile enjengoba sasilayo sasingakuboni konke lokhu sisasele imali so the main issue ukuthi kabalungisa indaba yemali.